Kunokufuthelana phakathi kwabasha abasekela ibandla leZANU-PF labaphikisayo ngokunanzwa kosuku lweNational Youth Day olunanzwa minyaka yonke ngoNhlolanja. Lo nyaka umkhosi lo uqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds koBulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth Secure the Future. Obekhokhela umkhosi lo uFreedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla elibusayo uthi luqakatheke kakhulu usuku lolu, kodwa abaphikisayo bathi usuku lolu luqakathekiswa libandla leZANU-PF. Unkosazana Nicole Ngwenya okubandla leZaphu ngomunye wabangahambanga emkhosini lo koBulawayo njalo ongahambelani losuku lolu.
Kunengosesingalazi usuku lwakhona ngoba njengamayithi kuJesu khathesi ungashiya okwenzayo umsebenzi okuncane khokho okwenzayo lapho oya kusebenza khona uzazuzani khona ngale lapho oya kususiya khona ezithayithiye futhulo uhlezi umelele izilogando ama-speech ukuthi uzodithuphisa echikenini eyaphikela ususiya etoileti lingasilitshonile. Amayithi amaningi akhona bazame ukusithuthisa ukuthengisa but ekuthengiseni kwakhona sebevalela phandle ngamapholisi zakhona. Ina futhi zamapholisi ziqathile so yilizwe but amapholisi akhona amekha athi i-economy yethu vele silaya kanti elizweni i-economy enjani. I-economy esilaya kanti vele i-economy evumayo yini ukuthi amahithi afake amapholisi kanjalo. Kube ngabe izimpi ifaka owabo la, kube ukuthi ama-councils akhona lawo lawo akuthakazele ukuthi amahithi akhona atshontshi. Amahithi ethu atshontshi ayenza into eziphuma phandle ngale bayazama ukuzuza ukuthengisa kodwa uthole ukuthi sebegijisa basesele khonokho okuncane kabaza ukuzudakezi emafamilini. Kuba buhlungu ukuthi singathi ukuthi youth day but youth day iphi yakhona. What is day for the youth ukuthi singathi sibili amahithi ethu ngikwathi sibili phandle le.
Behlukene imibono njalo abatsha ngokufiswa ngamanye amalunga eZANU-PF afuna ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. UMurechi uthi bayakusekela lokhu loba uMnangagwa esithi uzasuka embusweni ngo-2028. Abaphikisayo bathi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afuna ukuba uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2013. UBenon Ncube olwela ilungelo loluntu uthi akumelanga uMnangagwa ahlale esembusweni kungafika umnyaka ka-2028.
President ukubusa kuzofika u-2030. Into engibona engavumi kakhulu phezu kokukhuluma labanye abasha sibona kuvuma ukuthi umuntu abuse adlulise okusemthethweni. Singatsho nje nxa ukuthi sithi asisobantu bezanuphiwe.
Kulabanye abahambe emkhosini wanamuhla akade befisa ukusondela duzane loMnangagwa. Omunye wabo nguSihle Khumalo osakhulayo ofunda eMzilikazi. Esethula umbiko wakhe emkhosini lo, uMnangagwa ukhuthaze abatsha ukuba bengathathi izidakamizwa. Usuku lwabatsha lwathi lusungula lwalungolokunanza ilanga lokuzala lowake wakhokhela eleZimbabwe umuyi uRobert Mugabe owagenqulwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.